tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kuNhlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyiyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hhayi kuyesabisa kuyethu sabule kujaba kakhulu.
Amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezokulima asele ekhuza umhlola namhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association labogatsha olugcina iziphala zelizwe.
Umhlangano lo mbona kungumhlangano oqakathekileyo kakhulu ungasikhangele ukuthi e-Africa abantu abaningi nabantu abasasebatsha ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ovule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezokulima asele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe labogatsha olugcina iziphala zelizwe olwe-Grain Marketing Board. Umgcini sihlalo weGrain Millers Association umnumzana Tafatso Masarara utshelele ikomiti ukuthi inhlanganiso yakhe yapha iGMB imali efika i-$9 million dollars ngo-2006 ngemva kokucelwa nguhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa esangumsekeli kamongameli welizwe ngaleso isikhathi. Umnumzana Msarara yena obanjwe ngamandla lidale ukuthi aze kupha ubufakazi phambi kwale komiti uthe imali le yayiqondane lokuvuselela iziphala ze-GMB. Kodwa kumangalisa amalunga ephalamende ukuthi isiphathamandla se-GMB umnumzana Clemens Kutha ukulandule lokhu esithi akulamali abake bayiphiwa inhlanganiso kaMsarara. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube laye ubikwa esithi akulalutho alwaziyo ngalimali. Untungameli Nkomo weStudio 7 Nxumi umeli weMakhokhoba idale lephalamende njalo elilunga lekomiti ephatha lolu daba umnumzana James Sithole wachasisa okuningi.
Ngathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyiyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hhayi kuyesabisa kuyethu sabule kujaba kakhulu. Kodwa ke sizananzelela ukuthi uChairperson uMsarara weGMAS use wabuya namhlanje ePhalamenti kukomiti le e-agriculture ngemva kokuba isibhalelwe amasamoni. Umuntu ubhalelwa amasamoni yiPhalamende nxa sokutshengise ukuthi umuntu lo akafuni ukusebenzelana kumbe ukuthi aziveze nxa enquswa ukuthi akabuye ezokuma phambili kwekomiti. So ke bekucubungula njengoba uthilo indaba ezimbili kakhulu emalini leyo iGrain Millers Association of Zimbabwe abathi bona bayinika isquarity eGrain Marketing Board. Kodwa iGrain Marketing Board njengoba uthilo iyakulandula lokho ithi yona vele ngayela budlelwano leGMAS kumbe iGrain Millers Association of Zimbabwe. Bathi bona abeGMAS bathi bona babanika ke isquarity, bathi bebanike isquarity, isquarity sakhona kwasokuvunyelwana ukuthi khona sizabe sibhadalwa ngomumbu abazawunikwa ngemva sokutholakaleke isivuno esizaba siphansi wohlelo lwe-Command Agriculture. Kodwa ke iGrain Marketing Board njengoba uthilo iyakulandula lokho ithi bona yebo ke balungisisa bavuselela iziphala zabo kodwa hathi ngemali eyayivela kuGMAS kodwa ngemali ababeyinikwe yi-Ministry of Finance.
Iseliza kwenzani pho njengekomiti yedale lephalamende?
Right, okwakuqala kuqakathekile ukuthi singagijimi kakhulu ukuthi sithi thina kuyini esizakwenza ngoba kusobala ukuthi lo umsebenzi wokucubungula awukapheli ngoba ke sinanzelele ukuthi kunamaphepha amaningi esikuthi khona ngama-record akade elethwe namhlanje emhlanganweni ayacelwa kudala kodwa avezwe kuphela amanye namhla emhlanganweni amanye akhona kodwa amanye akhona ayabekhulunywa kodwa engekho njalo bathembisile ukuthi khona azabuya. So kuqakathekile ke ukuthi sitho ukuthi kuyini okuzayenzakala ngemva kokuba sesithole ubufakazi bonke labo benikwe ke ithuba. So okwakathesi ke kuqakathekile ukuthi kanginike ngathi ukuthi kuyini okuzayenzakala, kodwa engingakutsho kuphela ukuthi thina i-committee yethu izimisele ukuthi ifeze umsebenzi wayo okucubungula ukukhangela nokuhlolisisa ukuthi ingatsha zonke zikahulumende zisebenza ngendlela yini efaneleyo.
Kahle kahle elikuphenyayo lapha yini, kuyini kahle kahle ukuqala indaba?
Hayi, esikukhangelayo ke kakhulu yikusetshenziswa kahle, yikusebenziswa ngendlela eqondileyo imali ekahulumende. Yikho esikukhangelisayo ke kakhulu, ngoba ungakukhangela bathi bona kulesinye isigaba futhi abathi bona banikwa ke imali yi-Reserve Bank of Zimbabwe, ibhanga likahulumende, ukuthi beyethenga futhi lokhu esithi khona i-weed. So kuyabe kuqakathekile ukuthi nxa kuyimali kahulumende, imali ephuma esikhwameni sikahulumende, kumbe imali esetshenziswe ukuqhuba inhlelo zikahulumende, kuqakathekile kungumsebenzi wephalamende ukuthi sikhangele ukuthi imali leyo kumbe imisebenzi yona le ethize iqhutshwe ngendlela yini, iqhutshwe ngokusemthethweni yini.
Lo ngumnumzana James Sithole, ilunga lekomithi yedale lephalamende ebona ngezokulima, njalo emela imakhokhoba edale lephalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls. Ukhuthazwe amazwe e-Africa ukuthi asebenze ndawonye athuthukise leli zwekazi. Umongameli Mnangagwa ukhulume njalo ngohlelo lukahulumende wakhe olwe-Vision 2030 esithi luzalandela izinqumo zalumhlangano eziqondane lentuthuko. Umsekeli kasibalukhulu we-United Nations uNkosazana Amina Mohammed yena uchayele ihlombe i-Afrika esithi yiyo elomnotho okhula masinya okwedlula indawo zonke emhlabeni jikelele. Kodwa uthe kuningi okusamele kwenziwe kundaba zokuthuthukisa impilo kaZulu. UMichael Ove we-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abatsha umlungisi Dube ngalolu daba.
Umhlangano lo mbona kungumhlangano oqakathekileyo kakhulu ngasikhangele ukuthi e-Africa abantu abaningi ngabantu abasasebatsha. Umhlangano oqakathekileyo kakhulu ukubana ama-policy makers ekwanise ukuba nehlangane labantu abatsha ukubana kukhangele ihlelo lendingeko zabantu abatsha.
Sizwe uNkosazana Vera Songwe yena omela inhlanganiso e-United Nations esithi njengenhlanganiso bakhangela ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi le-Africa. Ukubona njani lokho?
Uhlelo lolu luqakathekile kakhulu masikhangele ukubana indaba ezihlangana nabantu abatsha njengokubana ukuswelakala kwamathuba emisebenzi. Kuqakathekile kakhulu ukubana amathuba la abantu abatsha bewathole ukubana kuthuthukiswe izimpilo zabo.
Sikhangele indubeko ezibhekane labantu abaningi kwele Zimbabwe, ubona ngani uhlelo lolu lulakho ukuthuthukisa abantu eZimbabwe na?
Abantu eZimbabwe solungabathuthukisa kusiya ngokubana ama-policies ohulumende weZimbabwe lawo ahambelana yini akwanisa ukubana esebenzisane namagoli zanalawo. Kodwa esikukhangeleleyo okwakathethi ukubana uhulumende weZimbabwe izinto akade eziyenza kanye lokubana i-economy yeZimbabwe isebenza njani kuyenza ukubana uhlelo lolu kube nzima ukubana luthuthukiswe.
Isibone njalo ongisakhulayo uNkosilathi Nyathi ekhuthaza abakhokheli bakahulumende ukuthi izinqumo eziphuma emhlanganeni lo kumele zingaphelele emlonyeni, njalo kumele baqhubekele phambili besebenza ndawonye labatsha. Ukubona njani lokho?
Ukukhuthaza lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba senanzelela ukubana uhulumende weZimbabwe uyagijimela ezikhathini eziningi ukubana elandile imihlangano enje njalo avume izinqumo lezi, kodwa nxa sokumele ukuthi kuyenziwe senanzelela ukubana uyake sedonsela emuva engasayenzi ukubana izinqumo ziye phambili.
Evula umhlangano lo umongameli Emmerson Mnangagwa uphathe udaba mayelana ngezinto ezitshiyeneyo esithi eleZimbabwe seliqalile ukusebenzisa ulwazi lwe-science technology engineering mathematics ekuthuthukisweni komnotho ikakhulukazi kwezokulima. Awusitshela umbono wakho ngalokho?
Lokho okuthiwa ngumongameli ukubana kwaqala kudala ukuthi kufakwe uhlelo lwe-sustainable development goals ayisizo zinto ezenzakalayo, ngoba luba khonokho kuyenzakala lube izinto ezinjengamagetsi aluba ayisizo zinto esizishotayo.
Lo ngumnumzana Lungisi Dube olwele amalungelo abatsha obekhuluma ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7. Ibandla leMDC lithi imbiko ethulwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi kule mali efika i-7 billion efihlwe phecheya iziphathamandla zikahulumende kanye labake baba kuhulumende iveza ukuthi izikhohlakalo eziningi zikuhulumende. Umgcini sihlalo wekhomishini le unkosikazi Lois Mathanda Moyo utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi imali le ifihlwe emazweni afana lele Melika, iBrithani, iSwitzerland, iSingapore, iHong Kong, iMalaysia, iMauritius, leSpain. Uveze njalo ukuthi ikhomishini yakhe iphakathi kwemizamo yokuthi ithathe imali iyilethe eZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu ngokuthi iza kwenelisa na. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weMDC eMathebeleland North uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Uyabona kuba nzima ukuthi khona umuntu ekutshela ukuthi lapha mina kathesi sengifuna ukuyaqeda i-master's degree yena ehluleke ukupasa u-form 4. Izakhi ilo hlupho olulodwa, ambona ukuthi kusese lomuntu olokhu elethemba kiyo. Nxa bona besithi badinga imali, indaba begijima besiyakhatshana bengaqali ngemali zekhomandi agriculture ezikhanyayo, ezisobala, ezikhonapha eZimbabwe, okwaziwayo lokuthi abazidlayo ngabozibani. Abanye ke ngabantu abahlala naye yena uLois Mathanda Moyo wakhona. Indaba efuna ukuqala esitshela ngendaba ngezemali ezisemalaysia khona le khatshana engaqali ngezinye ezikhonapha nokubotshwa kwabantu bakhona. So ke ngokubona kwami yikudlalisa isikhathi sabantu eZimbabwe, kuzama ukudivert iattention yethu, ikuzama njalo ukuthi yena abantu bezama ukukhangela angani izakhi kukhona ekwenzayo kanti bona vele akulalo utaba lwenzayo.
Kodwa mhlawumbe isitshintshile, yikho nje besithi sebezama ukuthi ibuye elizweni limali.
Charity begins at home, Nkomo. Akhona amasela abagcwele lapha eZimbabwe kuZANU-PF. Ngiyakutshela ukuthi khonapha kuyaziwa ukuthi khona izimali zikahulumende zidliwa njani ngabobani. Yindaba befuna ukuthi beqale bedinga lokho okusemoyeni esingakwaziyo, kungakhanyiyo, okuphoyi kukhulunywa kuphela ngaphandle kokubana kuyikuzama ukuthi besivale amehlo. Ngokubona kwami mina, hayi, ngibona ngani akulalutho sibili olumangalisayo esingalulalela kumama lo. Umama lo uzama ukusilibazisa nje njengabantu beZimbabwe ukuthi sicabange ukuthi kathesi sebetshintshile. Batshintshe nini? Kodita general ohlale ekhuluma ngabo ukuthi hayi imali idliwa ngabantu abanje nabanje nabanje kuhulumende waseZimbabwe.
Kodwa asithi izakhi yenelisile ukukhuluma lalawo mazwe okuthiwa kufihlwe khona limali, ubona kusiba lokuvumelana yini ibuya limali eZimbabwe?
Kuyahlupha lokho Nkomo, ukuthi khona sithi khona kungenzakala because okwakuqala laba bantu behluleka ukuthi beprove beyond reasonable doubt lapha ngaseZimbabwe kulaba bantu abalutshwana so far sebeke bababopha. Amazwe wonke lawa aphandle ale mthetho yawo ayabe elayo pertaining to ama-investors. Nxa umuntu ebuye wazo-investa, amalungelo alowo muntu bayawahlonipha, abafani lapho esithi khona umuntu noma e-investile lapho ekumthathela into zakhe.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we-MDC enyakatho emandebeleni. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Yatshengisa ukuthi i-corruption iyiyo ehlolekisa inhlelo zonke zikahulumende. Uhulumende obekhona kwamgabe kuyatshengisa sobala ukuthi abantu bebentshontsha, bebetshontsha, amasela ebethatha imali kahulumende, uhulumende beselihlekiswa. Njalo lokhu kube kubangelwa ukuyekethisa kukahulumende nalo wayekhona ngaleso sikhathi wayekhokelwa umgabe. Ubusela lobu bonke benzakale ngesikhathi senesana. Lanxa buqhubeka nje kwezinye indawo ngaleso busela, kodwa ubusela bonke bona obuningi obutshengisa ama-7 billion la abalwayo ukuthi zakhe yalandelela, iyatshengisa ukuthi kube kuvele kubulawa ilizwe, imali zabantu bezintshontshwa, amasela abezenzela santando.
Kodwa uhulumende kamnankagwa baba Gawule akekho msulwa ngoba iyatsho izakhi ithi iziphathamandla zikahulumende ezikhona manje lazo ziphakathi ngezinye zabantu abafihle imali phandle.
Ye, izakhi isenza umsebenzi wayo omuhle kangaka okuveza imali ezifihliweyo ezokusela lakathesi amanye amasela khona khona phakathi kwabo kwabona ababakhona kuhulumende. Akhona sila amasela kodwa ubusela lowo buningi kwenzakale izolo okwakathesi sokuyikulindlela zokuqeda bona ubusela lokuthi kuvezwe lanawo masela. Njalo bamele baveze bona babantu abanikazezimali njalo umthetho ube umthetho bajeziswe ngendlela efaneleyo.
Umgcini sihlalo we-commission le uJustice Mathanda useke waveza ukungathokozi kwakhe ngoba uthi lanxa izakhi ingaze yenze umsebenzi wayo bebotshe abantu bayaphuma emthethwandaba umuntu engafunyanwanga elecala.
Amakhosi eZimbabwe khonapho lapho kumele bangenele bakhangele kule bungcolo okugcweleyo kakhulu emakhosi la ngoba kule corruption yibo abantu abadala ukuthi i-VAT yehluleke ukusebenza. I-VAT sila mazinyo kade siyaluma kumele amakhosi la ancedise kulumeni.
Lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga leZanu PF sixoxelaye ekubulawayo.
Yebo 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 mthokazi omuhle liyanxiswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-African Regional Forum on Sustainable Development oluqale izolo e-Victoria Falls. Umhlangano lo uphatha indaba ezimayelana lokuthuthukiswa kwamazwe wonke akuzwekazi le-Afrika. Unkosazana Vera Songwe omela inhlanganiso e-United Nations uthi njengenhlanganiso bakhangelele ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi ele-Afrika. Likubona njani lokho kulakho ukuthuthukisa abatsha elizweni na? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Asihlanganele kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Owake waba ngumongameli we-Egypt umnumzana Hosni Mubarak kasekho. UMubarak ubhubhe namuhla esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyagalolunye lanye i-91. Ugenqulwe embusweni eminyakeni embalwa edluleyo kwathi ngomnyaka ka-2012 wamiswa enkantolo isetheswa amacala okubulala. Wagwetshwa ngemva kokufunyanwa elawo lawo macala kodwa isigwebo sakhe sasuka sesulwa lidale laphezulu. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube yena othi umuyi wayenguntando kayiphikiswa.
Ube ngumuntu olochuku kakhulu. Sizakhumbula ukuthi ube lisotha wakhula wacansa waze wagcine nguyophethe i-Air Force yase-Egypt. Kuthe ngokufa kukapresident wayekhona ngesikhathi yena esengu-vice president ngo-1981 wasengena-ke waba ngupresident we-Egypt. Uyibuse ngochuku olumangalisayo ebulala laba abaphikisayo ethelestokisini abaphikisayo engelamehluko lakancane lalokho esakubona kusenziwa kumkazi. Lokufa kwakhe use ephakathi kosizi ngokuba phela ngaphandle kombuso ubengakwazi ukuphila, ubesephile ngokudla kahle ngokuhlala kahle kodwa use esengumuntu othonisiswayo othwaliswe nzima ngumthetho lo ayekade uchitha.
UMubarak waphuma embusweni esehudulwa njengomgabe. Kukhona yini okungafundwa ngabanye ababusi nxa bekhangela imbali yakhe?
Kakhulu kunengi abangakufunda abantu. Ungakhangela ukubusa kwama-leaders abaholi inkokheli ze-Afrika eziningi ungafunga ngempela ucabanga ukuthi bonke bakuzanu-TF kanti basemaqenjeni abahlukahlukeneyo. Ungafunga ukuthi bonke bangabasezimbabwe kanti abanye ngabase-Uganda, abanye ngabe-Nigeria, abanye ngabe-Egypt, abanye ngabangaphi ngaphi. Ukubusa kwabo kunye ngokochuku ngokokuhluku meza ngokuphatha ngabo abantu ngokungahloniphi isisekelo sombuso ngokokuphendula isikhwama sikahulumeni uhulumende sibe isikhwama sangekhaya kubuswe kahle. Ngakho ke kumele bonke bafunde bakwazi ukuthi ungahlala ngenkani ubuswe kwabantu indlela yakho yokuphuma inye uzacina uphumile kuphela noma uthanda noma ungathandi. Ubususifa kabuhlungu kodwa ungabusa kahle abantu uyaphuma njengaboMandela njengaboThabo Mbeki baphumile bazihlalele. Ukhangele kuTanzania bayaphuma okhikwete bazihlalele ngakho sesitokisini kodwa bonke abamalela embusweni bephethe kwababantu baphuma kabuhlungu. Sifundo esikhulu ebantwini ababuse ezimbabwe namhlanje ukuthi noma ungazama ukwalela njani uzakuthani uphumile ubuse uphuma usiye esitokisini lapho ofanele khona.
Kodwa singathi ukukhitshwa kwakhe embusweni kwaletha inguquko yini ngoba siyazi lalamhlanje abantu base-Egypt bayakhala ngokuncindezelwa nguhulumende.
Akuyilethanga ngisho lakancane kuyisifundo futhi esikhulu kithi ukuthi ukusola lowo phakathi kakusho ukuthi abangenayo bangenza kahle kwedlula yena. Kumele seluse laba abafuna ukungena sikhipha laba esifuna ukubakhipha kodwa laba esifuna ukuthi bangene sibakhangele ukuthi impawu zabo zifanele yini ziyahambisana lombuso womthetho ohlonipha amalungelo abantu ngokuba ungacina kungene noma ngubani. Kodwa siyakwazi njalo e-Egypt ukuthi abantu bake bevotele uMorsi wangena wabuye wakhitshwa futhi libutho elaye nalobusa namhlanje u-Al-Sisi okuyinto elethe ucuko olukhulu ngokuba ubusa njengayo imodara yakhe kakusukananga lakancane ubusa njengayo ngamasiki ngokupheleleyo okungakho laye ngibona indlela yakhe izakanye izafana njekamamubarak angaphumile onyaka kodwa mhlazane ephuma uzaphuma laye esiye esitokisini esiya kufa ekhala.
Lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungulayo ezombusazo bexoxa icingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Ngesingene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ugqibe uhambo lwakhe kwele India namuhla. Utshele intatheli izindaba ukuthi leMelika lizaqhubeka lisebenza lamanye amazwe omhlaba emzameni yokulwisana legcikwane le-coronavirus. Lona iselibulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili. Inhlanganiso elwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele Human Rights Watch isikhuthaze umanyano we-United Nations ukuthi uthathele ele-Iran amanyathelo phezu kokuhlukuluzwa kwabantu abasola uhulumende walelo lizwe ngabezomvikela. Iningi likhala ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokusilela kwempupho ezitolo lanxa itholakala emkambo wensitha. Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi impupho ikhona lanxa ithengiswa emkambo wensitha.
Ivele ngisephumula South indawo sokumakoni lami bengizihlalele khonapho yabuya silila impupho abantu ukuthi bayithole kuba ima ngoba lo ithengisa uzathi ngifuna i-cash, i-eco-cash kabayifuni, i-swipe kabayifuni empuphini. Kube sokusithi labo abathi bona bayithengisa emaphandleni ngoba ungelabo i-eco-cash, bahle bayiwode yonke. And into ebuhlungu enginanzeleleyo, labo abakuyabuya ngekhombi, ecela abantwana bona labo ababephandle, abanika imali i-cash ukuthi bayemthengela, athenge almost 40 bags, khangele wonke umuntu ekhangele. Umntwana babaphindise azazule azazithole 100 bucks enguye yedwa kodwa bona babezithenge nge-70 bond. Basuke lapho bona bayeswayipha kubikho cash bayinikwa impupho.
Umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla leZANU PF njalo engusomabhizimusi uthi uhulumende ule mizamo ebukekayo kodwa osomabhizimusi yibo ababangela ukuswelakala kwempupho ngenxa yobuhwaba.
Ngabe ngikhuluma lapha koBulawayo themba abantu babonile imindendo nemindende yamaroli abuyile eletha omunye emile laphana eNational Foods kuCameroon. So uhulumende umzamo wake ukuthi abesimumvuntu bekhona siyabona ukhona kodwa sisuka sine le nkinga yezikliwi zabosomabhizimusi abafuna ukwenza imali at the expense of indlala nokuhlupheka kwabantu. Abanye yilaba abathi kona ungafika ezitolo uze besithi hayi ungakathengi impupho kanti uthenge lokhu nalokwana uze besithi iswep mesinyethu ifile ayisebenzi abanye ngabathi hayi kasila mission code number, so into esingayenza kodwa ukuthi siyathatha i-cash kuphela. Bese siba labanye futhi sithi mhlawumbe kubuye i-5,000 kuyabe ama-10 kg angu-5,000. Uzabona ukuthi wena nxa ungangena lapho unanzelele esitolo kuyathengiswa mhlawumbe ngithi 1,000, i-4,000 bezezana uzabona sowubuya amanye amarole emuva ngale siqala ukuthutha ethwala sebehambisa emsikeni omnyama i-black market phela. Uyabona empuvu sekugcwele zilayinisiwe ethareni abantu sebethengisa khona phana, abanye babethithi $70 cash, abanye bathi kona ngeswipe 120.
Umnumzana Mhlanga uthi uvumelana lo mnumzana Chuma.
Ngokokuqala empilweni yami ukuthi ngivumelane lo muntu wezano ukuthi lokho kuliqiniso. Kuliqiniso sikulu hulumende bezamile impuku ukuthi ifike, kodwa osomabhizinisi athi ukuthi le business yami ngifuna ikhesi, ngifuna ikhesi ukuthi ikhesi le ngiyithathe ngiyedlena bese ngisiyawoda futhi, yilo ithuba labo lokuthi benze imali. So ungaze ufonele ngaphi kumbe ngabe task force kumbe ngamapholisa, akula bazamile sibili ukufona kuleyana indawo engikhuluma ngayo, yazi yaphela impuku sibili igcwele ilodi yonke, amapholisa lawo bengazange bawabone. So labo adebele imali kuyabe kungumuntu oyedwa kodwele imali eningi enike lo dlulayo ethi hhayi ungathenga impuku le wena zakushiyela i-5 bond. So umuntu enikwe i-5 bond engatholanga lodi bayamlodela i-truck yonke nje ingene azihambele umuntu wenkosi ayedingisa la.
Umnumzana Chuma uthi isisusa sendaba sisekutshintshweni kwemali yakwamanye amazwe emkambo yensitha oyiwo obangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana.
Uyathola ku-black market bakhweza ama-rates almost every day, but kungenxa yokuthi yena kulo munye usomabhizinisi usesithi ride madoda imali ithengwa ngemalini kuthi hayi nantilo nge-1 is 25, nanto zanini mayamfuna ukuthi libuthe yonke imali khweza ne-rate yokuthi ne-1 is 26. Omunye bakutshele ukuthi 1 is 30 something 31, baba wobhururethu ababegcwele elongzini e-trade gold laphana osiphatheleni, abanye bagcwale e-bootleggers abo kobulawayo e-harane ngale ngizibagcwala ngale wawuyizimexmall langale ku-4th street. Kani don't need ukuthi sibambe laba abantu laba abangosiphatheleni abezitradini laba, they are nothing. Asidingeni yena lowo muntu ofake imali yangikhona, nguye umuntu osihlukumeza yena lwana. Ubuhlungu lobo esithembekile buziwa ngabantwana be-WPF, buziwa ngabantwana be-MDC, buziwa ngabantwana be-ZAPU, buziwa ngabantwana be-Mthwakazi, buziwa ngumuntu wonke nje jikelele. So it's not about ZAPU anymore, it's not about MDC anymore, it's about sonke la. Uyathola umfana omncane ongakaze kubambe ngisho $100 sokule slot ye-200,000, abanye amafloti abafika 1,000,000 kodwa sithuli.
Asizweni umbono kamnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ngalolu daba.
Hake kusuphe ukuthi ngevele general eZimbabwe sesizacacha ukuthi into zonke ezinye business phakathi zenziwa ngumnotho welizwe. O-businessmen labo sebethathe i-advantage sis. Ungakhangela ama-price acharjwa nxa becharja nge-bond note bayakutshela ukuthi impuphu inxenye i-10 kgs i-200 nge-bond note. I-Citron nxa ulama-rand 120 rand, nxa ulama-usa bethi A ukuthi inxenye 6 usa kumbe 5 usa. Lesinto senaleso ungasidinga, uyasithola siyi-about less than $1 kwabathengisa i-foreign currency, singaba 50 cents or so nge-US dollar, but nge-bond bese $22, $23, andiyabona.
Lokhu kwenzakala uhulumende esenike imvumo amanye amagalaji ukuthi athengise amafutha epetrolo ledizili ngemali yakwamanye amazwe, osokubangela ukusilela kwala mafutha lokwesabela ukuthi intengo yawo kanye lezinye impahla izaqhubeka iqonga. Yebo ke sesifikile emaphethelweni alolu hlelo, kodwa singakahlukani nanzi ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezokulima asele khuza umhlolo namhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe labogacha olugcina iziphala zelizwe lwe-Grain Marketing Board. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo e-Victoria Falls, okuyilo udaba esiluhlafunayo namhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk olwabatsha silo Mike Hove we-Studio 7 oluyilo olulandelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.